yebo kakhulu sibona sokulabantu abaningi abahambayo eSouth Africa kana kakhulu eSouth Africa sekulabantu abaningi abanye bezovota abanye sebezala eSouth Africa ukuzofuna umsebenzi so kubhizi kakhulu eborder okumangalisayo so isimo eseZimbabwe plus indaba yokuthi i-US dollar selithengwa ngemali eyiphezulu ama-bonds nokuthenga ophezulu vele abantu sebefuna ukuthi iZimbabwe bazofuna umsebenzi ngaphandle kwelizwe
bona abathenga impahla-ke besuka lazo khona lapho besiyathengisa eZimbabwe baningi yini lezi nsuku
ye bakhona balokhu bebaningi abathenga impahla basathenga njengosuku zonke bathenga baningi kakhulu
njengoba utshilo wena phambilini lapho ukubana isisindo se-bond singani siyehla kanti kungani nxa kuqathaniswa le-South African rand kungani akula mehluko kakhulu oyabe usenzakala
into ekhona ukuthi mawutshintshe imali yaseZimbabwe uthenge ama-rand umehluko okhona ngoba bona baya bekhangela ukuthi i-dollar liyimalini and then babona ukuthi i-dollar lakhona ma ulithenga nama-rand imalini so kuyafana ma i-bond not lingawa even ma ulithenga nama-rand still kuyafana njengamanje kufanele uthenge ama-US dollars first ne-14 rands one US dollar so kuyafana i-bond lingawa kuyafana noma uthenga ne-rand or uthenga nama-US dollar kuyafana still kuyakuwile konke
manje ngokubona kwakho ubona ngani kusiyafika uDisemba lapho kwandise ukugcwala kakhulu abantu e-border kuzaba kunjani
asazi this time ngoba I'm sure abantu bazothumela impahla kuphela ngoba abantu bayabefuna umsebenzi la e-South Africa ngakuyo yonke amazwe bayabefuna umsebenzi angibona ukuthi abantu abaningi bazoya ekhaya I'm sure bazothumela nje impahla yabo ngekhefu le-Christmas
yona imisebenzi oyitshoyo ukuthi abantu babuya bezoyidinga iyatholakala yini lula e-South Africa
akulula but kungcono kulokufuna umsebenzi eZimbabwe ngoba la eSouth Africa ungathola umsebenzi wokunikeza imali encane izinto zakhona zichiphi nyana kokuthi umuntu engaphila so kungcono ma umuntu ela plus uyabona ma ungasebenzi ulesi hlobo esisebenzayo la eSouth Africa kungcono nyana umuntu engakwazi ukugcina eZimbabwe umuntu angeke akwazi ukugcina ma ungasebenzi ngoba naye imali yakhona iyabe ingekho engabe nawo umsebenzi but imali yakhona futhi uyabe engelayo njengoba imali ihluke ukuyithola eZimbabwe so kungcono ukuthi umuntu alinde nje afune umsebenzi engaphandle kwelizwe ngoba umnotho kukhanya la eSouth Africa kusangcono.